inkonsenshe ngedemokrasi ukuthi wonke omunye nomunye ulelungelo lokungena emkhankasweni. Akhankase ngendlela yakhe afuna ukukhankasa ngayo. Akutshela abantu yikho kuzakwenza ukuthi abantu bamvotele nxa kuhambelana labantu.
Ye, pho-ke nxa kungena la majaha asakhulayo anje, ubona ngazani kuyaphumani kumademokrasi?
Eku leli likhona leli imvele eliseliphambanise ngazo izinto. Abantu baza kusesidiliwa amaxhenye ke lasithatha abatsha sibone ukuthi bazasilethelana.
Kodwa nxa sikhangele-ke kumademokrasi kulabantu abanjengomnumzana Joe Biden, kubese kusiba nje labanye abathize abangani labo sibili hayi bayabona ezombusazwe. Kambe ujaha lo osanda ukungena orekhe angabanqoba yini?
I-politics ayinamsebenzi lokuthi une-experience engakanani. Ngoba ngiyaphinda futhi ngibuyele kumuntu lo khona kathesi laye wayengela not even experience, at least lo ongcono ngenxa yokuthi uyakwazi ukuya waba ngu-congressman waba esuke edrobheni lakhe lapho avela khona waze wazefika waba ku-state. Okuqakathekileyo lapho i-messaging, izinto ozikhulumayo ziyezwakala yini ebantwini, abantu bayakuthanda bayakuthakazelela ukukhuluma. Ungaze ube ngu-Biden, ube ngu-Sanders, ube ngubani, okuqakathekileyo ukuthi izinto ozikhulumayo izo zikudonsela abantu eduzane ukuthi bamvotele. Amboni ukuthi elizwe lenjenge-America i-AG ingaba lihlupho kangako, because I think u-Obama labanye abantu abanjengabo-Clinton ababusa beyanga be-already set i-locism stage for other young ukuthi babuse.
Ye, masikhangele sibili, obona ngazani ukhuluma wena obona ngani abantu bakuthakazelela nguphi?
Kusesekhatshana, kusesenzima ukuthi uzwisise ukuthi abantu bakhulumani. Mina vele kuqala umnyaka lwana uSanders azeluze ngangokaSanders, lakamhlanje okunimele uSanders. Kuzaba ngokuya ngokuthi uSanders ukhulumani osekutshintshile kumbe bakhona yini abanye abazanitshela izinto ezingcono kuzoSanders. Because lapho kumele sikukhangele okunye ukuthi ngenxa yababa lo khona lo character at this time is going to matter. And uzaba ukuthi uzukuphumelela uzaba ngumuntu lwana ongela ama-scandal because ukhompyutha lo muntu ovela kuma-Republicans ofonqolozelwe yizinto zonke nje ezimbi.
Kodwa ubona ngazani omunye wabo khonapho engamisana lo mnumzana uTrump nxa sokubuya kukhetha?
Bakhona abangamisana laye kakhulu. Umfana yena lo ongenileyo lo, mina ngibona ngani nguye umuntu phakathi kwabantu abakhona konke labo ongamisana noTrump ngenxa yokuthi lala ngicawa ibelethele ayisabe ukuthi uTrump uzayishuthu like sithelegcekele.
Kodwa ngaze sikhangeleke ezombusazwe khonoko kuthiwa idemokhrasi kungazani kuyasebenza sibili emabandleni anje ukuthi abantu abaningi bangena khonapho bekhethe into ezinjalo, kunjalo yini?
Idemokhrasi isebenza umuthi ngaphi? Idemokhrasi e-America iyasebenza e-America ebantwini bayo. Ungeke uyithathele idemokhrasi esebenza e-America iyasebenza kwezinye indawo. And then into esimele siyinanzelele futhi ukuthi abantu sebenza bebaningi kangako yikuthi i-America kufanayo nokuthi i-America kuyi-Africa njengabe kuthiwa yi-50 countries, ama-state la. So omunye lomunye abanye labanye abavela kuma-state abona la ngu-50, they want to be represented. Bafuna la ukuthumela umuntu wabo, yikho kusiba labantu abaningi kangako. Ngabe ilizwe langikhona lincane kumbe sithi Montana kuyilizwe, why would you have all these people competing? Montana yakubatekena bakhompyutha bebaningi ngenxa yokuthi abantu bamfana bavele ilizwe langikhona lelikhulu kakhulu.